Isifundo 1. Imfihlo ngathaba ukuyazi. Wake watshelwa imfihlo yini? IBhayibheli likhuluma ngemfihlo eqakatheke kakhulu evela kuNkulunkulu. Kuthiwa yimfihlo ngoba akula muntu owayeyazi. Izingilosi lazo zazifuna ukwazi okunenge ngayo. Wena uyafuna yini ukuyazi imfihlo le? Endulo uNkulunkulu wadala abantu bokuqala, indoda lowesifazane. Amabizo abo kwakungu-Adam lo-Eva. Unkulunkulu wabanika indawo yokuhlala enhle kakhulu okwakuthiwa isivande sase-Eden. Aluba u-Adam lo-Eva balalela uNkulunkulu, babezancedisana labantwababo ukuthi benze umhlaba wonke ube liparadayisi njengesivande sase-Eden. Babezahlala eparadayisi kuze kube nini lanini. Kodwa usakhumbula yini ukuthi u-Adam lo-Eva benzani? U-Adam lo-Eva abamlalelanga uNkulunkulu, yikho singahlali eparadayisi lamhla. Kodwa uNkulunkulu wathi uzalungisa umhlaba wonke ube muhle kakhulu, njalo wonke umuntu ozabe ehlala khona uzaphila kuze kube nini lanini ethokoza. Wayezawulungisa njani? Lokhu kwahlala kuyimfihlo kwesikhathi eside. Akula muntu wayekwazi. UJesu esemhlabeni wafundisa abantu okunenge ngemfihlo le. Wathi imfihlo le kwakungumbuso kaNkulunkulu. UJesu watshela abantu ukuthi bathandazele ukuthi umbuso lo ubuye. Nxa usubuyile, kuzakwenza ukuthi umhlaba ube liparadayisi elihle. Kuyakuthabisa yini ukuyazi imfihlo le? Ukhumbule ukuthi eparadayisi kuzahlala abantu abalalela uJehova kuphela. IBhayibheli lisitshela izindaba ezinenge zamadoda labesifazana ababelalela uJehova. Uyafuna yini ukufunda ngabo? Asibone ukuthi abanye bakhona babe ngobani lokuthi singabalingisela njani. Bala eBhayibhelini lakho. UMarko 4, verse 11. 1 Petro 1, verse 12. UGenesis 1, verse 26, kuya ku-28, 2, verse 8, 9, 3, verse 6, 23, Mateo 6, verse 9, 10, Ihubo 37, verse 11, 29. Imibuzo, kungani umhlaba ungayisilo iparadayisi lamhla? Yiphi imfihlo eqakatheke kakhulu eseBhayibhelini? UJesu wabafundisana abantu ngemfihlo le. Kumele wenzeni nxa ufuna ukuhlala eparadayisi?